Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 2 Mpandula 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbiko esinikwa yiBulawayo City Council etshengisayo ukuthi uhlonzi kumbe singathi iquality yamanzi yethu ikhanya iyachiyachiyana ngenyanga ngezinyanga. Ngezindlela singathi iranger between 69% and 91%.
Ikansili yakoBulawayo iveze ukuba uhlonzi lwamanzi edolobheni leli luyehla kuthi kwezinye izikhathi luqanse. Osokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zisabele impila kahle yazo.
Siyamangala kakhulu ukuthi uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa usefuna kathesi ukufaka umthetho omutsha owe private voluntary organizations bill.
Usolo ngabaningi umthetho osekulolongweni wokulawula usebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo. Owe private voluntary organizations bill. Kamuka unye ukufuthelana phakathi kumabandla aphikisayo abalisa ele MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, lele MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Panzora. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abazinkulungwane ezidlula amashumi amathathu, 32,828, bahlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine okutshona kwelanga layizolo. Lokhu kutsho ukubana sebesedlula izigidi ezimbili lengxenye. 2.6 million asebehlatshiwe leli jekiseni okwakuqala, kuthi abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili, 17,778, abahlatshwe ijekiseni lesibili izolo bengezeleli nane laya kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz bu shortwave.
Ikansili yakoBulawayo iveze ukubana uhlonze lwamanzi edolobho leli luyehla kuthi kwezinye izikhathi luqanse. Lokhu sokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zesabele impila kahle yazo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugcinwa ukuhlolisiswa uhlonzi lwamanzi ngontulikazi, ukuhlanzeka kwawo bekukusimo sokungamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-69%. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi udwaba lwamanzi kumele lulungisiswe masinyane.
Umbiko esinikwa yiBulawayo City Council etshengisayo ukuthi uhlonzi kumbe singathi iquality yamanzi yethu ikhanya iyachiyachiyana ngenyanga ngezinyanga. Ngezindlela singathi iranger between 69% and 91%. Lokho ke kithi kuma residents athi ama residents baye basuka babe lombuzo ukuthi kungani kusiba nje, and ugcina kusenza la ma residents because amanzi bangawathembi kakhulu ukuthi kambe empilweni zabala ngozi yini. Lokho kuyathengisa ukuthi amarezi babala lolo valo. Kodwa ke sesingakutsho ukuthi ikhansela icungule mashini lokubangelwa kuyini. Masinya ilungisa udaba lolo ibone ukuthi iquality yamanzi ethu ayifanani. Nxa ukuthi 90% ibe yi 90% ngoba ama difference la sobona ngathi makhulu between 69 and 91, idifference enkulu kakhulu leyo.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Greta Sibanda ohlala emganwini othi njengezakhamizi sebehlalela evalweni lokubanjwa imikhuhlane.
Izindaba ezimbili lezi sizizwayo ngeCity Council ukuthi khona amanzi esinikeza wona iyakwazi ukuthi khona kawakho kahle, njalo futhi quality yawo kayikho kahle for human consumption. Kubuhlungu kakhulu ngoba kathi sikhuluma ngoMay khonapho endaweni zabomganweni ngale kulabantu abagulileyo, and then xa ligula kusho ukuthi khona likhipha izimali lisiya ezibhedlela. iCouncil le ukuze izinto zihambe kahle ikhansile kumele ukuthi ikhangele kakhulukazi ibuyele kuma basics ikhangele izinto ezibamba abantu kakhulukazi amanzi ibe sihambisa imali endaweni efaneleyo.
Unkosikazi Alice Dube umhlali wakobulawayo uthi phezu kokungathembeki kwezokuhlanzeka amanzi aseqalile ukuhamba.
Siyananzelela ukuthi esikhathini esiningi njengakulezi nsuku amanzi ayahamba kakhulu kodwa kusuka kusethu sekuthi amanzi angikhona ekuphendukeni kwawo abuya esengolunye uhlobo engasafani lalolana adeyiwona phambilini. Lokhu kuyasethusa kakhulu ngoba sikhangela ukuthi iminyaka le edlulileyo imikhuhlane ke yaqhamuka evelele emanzini inganani bangaka abantu ababulahlekele ezimpilo zabo. Ngakho kwesiyesaba silokudana ukuthi ikhansili ingayenzi futhi elinye iphutha elifana lalona lelwe kuyalenza phambilini ukuthi abantu bayagcina belahlekelwa zimpilo ngento engalungisiswa ukuthi zingalamanzi likhuphulwe kumbe lifanane yonke indawo.
Umnumzana Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uchaze ukuthi ezinye impompi sezindala ukudala ukuthi ingcekeza ingene emanzini.
Engakutsho ukuthi amanzi ayahlolwa engena lapha ahluzwa khona aphinde ahlolwe futhi nxa esephumile kule ndawo ezingamakhulu amabili lapho esithatha khona amanzi sibe sowahlola ngokukabili ngenyanga kulezo ndawo sibone ukuthi amanzi afika ebantwini ngamanzi alokhu ehlanzekile.
Umbiko okhitshwe ikhansili yakobulawayo izolo uveza ukuba uhlonzi lwamanzi aleli dolobho luyakhuphuka kuthi ngezinye izikhathi lwehle. Kuvele njalo ukuba uhlonzi lwamanzi elokitshini lemganwini luyala lungasuthisi omanjinela ukuba asehlambulukile ngempela. Udubo lokuhlala impompi ezithwala amanzi zisifa lakho kubikwa kubangela ukuthi uhlonzi lwamanzi lwehle. Njalo olunye uhlupho bekuyikuba ikhansili ibisikhulelwa ngumsebenzi ngoba ezinye izisebenzi zibanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa eseyamukele inguquko emthethweni osekulongweni wokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Bill oza kupha amandla uhulumende wokumisa loba ukuhlawulisa inhlanganiso ezizimeleyo ezibonakala zisebenza ngendlela ephambana lomthetho. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zona zithi akula okulungile ngalomthetho ngoba usephula amalungelo azo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bahlaba umkhosi omkhulu besola uhulumende ngokuchitha isikhathi ebumba umthetho ongancediyo ngaphandle kokuzihlomisa ukubahlukumeza. Umphathintambo wobona ngokukhishwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa utshele intatheli izindaba kuyena le iviki ukuba idala labaphathintambo elekhabhinethi lisekulolongeni umthetho ozalawula imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi umthetho lo uzaphazamisa kakhulu umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo.
Siyamangala kakhulu ukuthi uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa usefuna kathesi ukufaka umthetho omutsha Private Voluntary Organizations Bill. Siyabona ukuthi umthetho lo bathi uzakwenza ukuthi kube licala kuma NGOs kumbe laba abasebenzela bodwa ama non-governmental organizations ayabe esenza umsebenzi aba uthi wona yi-political work kumbe umsebenzi olokuyenza ngokwembangazwe. Ngubani oyabe ekhona ehlala phansi esenza i-determination ukuthi lo umsebenzi onje ngombangazwe kumbe politically related?
Esinisakamusi Harare umnumzana Mlungisi Dube uvumelane lokhumalo esithi kumele uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu.
Kuyadanisa kakhulu ngoba sinanzelela ukubana uhulumende uyabe se yephula amalungelo abantu okubana bebe lelungelo lokubana beyenze inhlanganiso kumbe uhlanganyela loloba lobana abafuna ukuhlanganyela ngawo. Siyananzelela njalo ukubana kuyindlela yokubana ama-NGO la targetiwe amaningi akhona kade ekhuluma indaba zabo-human rights, amalungelo abantu, indaba zokuthi kube lokhetho oluhlelekileyo olungela kucilwa ukuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu.
Umsekelo wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe imizamo kahulumende kayisoze iphumelele ngoba uhulumende kaMgabe wakuzama kwehlula.
Akusesabisi lokhu njalo akusethubisi ngama 1995-7 konapho iZimbabwe government under Mgabe babefuna ukuamenda iPOV befuna ukufaka kuthiwa iNGO Bill. I-NGO Bill abantu bayala lanamhla lokhu bayazama kodwa soze kusebenze ngenxa ukuthi izama ukucindezela amalungelo ayinqaba.
Lokhu kugcizelelwe ngowalwa impi enkululeko umnumzana Baxter Magwizi.
Uma impiko zezinhlanganiso ezingekho kuhulumende ezithiwa ngama-NGO kumbe ezenza umsebenzi we-civil society okuvuselela inkanuko phakathi kwabantu ikakhulu mayelana ngezombuso welizwe lokuthula elizweni lentuthuko. Siyakwazi sonke ukuthi iZimbabwe ibambeke kakhulu kakhulukazi ngokuzama ukunqanda imisebenzi yezinhlangothi ezingekho kuhulumende ezingaqathelananga lohulumende ezithiwa ngama-NGOs.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalolu daba yehlule. Uhulumende weZimbabwe uhlala esola amazwe entshonalanga afana lele Melika ukuba basekele inhlanganiso ezizimeleyo ngenhloso yokuzisebenzisa ukumkhipha embusweni. Unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba inguquko ezaba khona emthethweni lowo izakwenza ukuba inhlanganiso lezi zazise uhulumende umsebenzi wazo ngezikhathi zonke. Loba nje iningi lisazi ukuba uhulumende ubeke imithetho enje emizameni yokuphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo, yena uqina ngokuthi inhloso yakhe ngeyokuvikela ukulondolozwa kwemali emabhanga lokuthi ingasetshenziswa ukuhlawulela imisebenzi yabahlamuki abalwisana laye ama-terrorist. Ngimelisti 27 iseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla leMDC Alliance lithi selihlole izikolo ezigabeni zonke zelizwe lafumana ukubana akula mfundo ejulileyo eqhubekayo ngoba abantwana abangabhadalanga ama-school fees bayaxotshwa esikolo, ababalisi bayasilela, njalo akula kudla okweneleyo kulabo abafunda behlala izikolo ema-boarding schools. Uhulumende uthi akufanelanga abantwana bexotshwe nxa bengabhadalanga ama-school fees, njalo uthi useqhatshe ababalisi abangafika inkulungwane phose ezine 4,000 uba baphathise esikolo. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Makalela Mafa uthi kwakumele ubana uhulumende aqale akhulumisane labazali, ababalisi, labanye ucutshungulo yokubana kungabe sokufanele na ukubana izikolo zivulwe. Asizweni ingxoxo ayiqhubelo sandikile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Abantwana baphonga ukubuthaniswa bayazidlalela, amatitshala azondile, lokhu esithi uhulumende kafuni ukubabhadala imali ekwenza ukuthi labo bafundise abantwababo. Uhulumende lo obambe kakhulu iDepartment ye-Education kazange ebuze abazalini njenge-School Development Committees, lama-teachers unions, lama-civic organization lawo asebenzela abantu kakhulu lezi nsuku afundisa nge-COVID-19. Abantu jikelele babambonga phansi noma befuna ukuthi abantwana bafunde njengoba sebehlezi umnyaka lehafu bengafundi, kodwa uhulumende uphosisile ngobuphonga ugqumukela esizibeni engananzelelanga ukuthi kulengwenya. Abantwana abafundi, abazali abalazimali zokubhadala, ama-headmaster la ayanqaba ukulandela lokho okutshiwo nguhulumende, bayaxotsha abantwana mahlayana e-boarding, akula kudla, abantwana bayalamba, zindlala kuphela, iqiniso bavula iminyango kodwa akula mfundo ngoba ama-teachers unions lawo adla ubhedu bathi abasoze bafundise ngenxa yokuthi uhulumende kabaphi iy'mfanelo zabo. Njengalapho esihambe khona ebubi, emguza, embembesi, eChangani, eLupane, eGoromonzi, eMount Doron, eRushinga, singathi jikelele indawo zonke zangapha eMandebele neMashonaland sisihambile sabona ukuthi vele vele akulamfundo. Labo amatitsha akhona ezikolo bathuselwe isikhathi esiningi ngamatitsha alezihlobo eziku Ministry of Education njengabafazi bezikhulu yibo abasezikolo lama headmaster. Abala lutho abalwenzayo abantwana yikudlala nje khonoku kuza kwenza abantwana babanjwe umkhuhlani kakhulu iCovid bahamba bayethelana nabantu saxwayisa abazali ukuthi lina yini elizahlithwa imkhuhlani yabantwana lani siziboneleni ngenxa yokuthi abantwana ngabeni imfundo inhle kodwa phela selilahlekile ngabantwana lizafundisa bani thathane amacebo ayelikhulume lohulumende ngoba amateacher sezamile iCivic Society zamile ama stakeholders wonke ayanqaba ukuthi ukhulumende kazange etshele abantu ukuthi balungisele kulavulana amabhuku libone ukuthi bayabhala yini abantwabenu mahlabezulu imfundo yilifa labantwana lingahlala lingasebenzi labantwabeni lime likhankase ukuthi into zilunge
lingamxwayisa lithini uhulumende
nesikhiwa bathi ukhulumende sithu swalo pride ekhulume lamatitsha ngesindebele ukhulumende kabe ngumkhulumende onanzelelayo engazigqaji ebiza amatitsha behlale phansi kwenzela ukuthi abantwabethu bafunde kambe ngaphakathi kwempi enje amatitsha wonke angalahla amachoko kuzaba kwini sesibiyele eminyaka emibili emuva abantwana bengafundi khonokho yikufa kwesizwe kaphangise uku-engage ama-stakeholders kaphangise ukukhuluma labantu bonke ekhulume labantu bemach echi ekhulume ngama-political parties ekhulume ngama-teachers union sibone umhlahlandlela ukuthi kanti singenza njani ukuthi intole efanana le-COVID singayibamba njani kwenzela ukuthi i-economy layo ikhule abantwana bayezikolo kutshengisa ngani uhulumende ukhuluma labantu bezanu PF bemtshelele kwaba abakufunayo ungabona imfundo sifile akusenalutho kuyathatha isikhathi esiningi ukuthi abazali abantwana le economy ikhule ngoba ukufa kwemfundo ikufa kwesizwe
lo mnumzana Felix Makalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le MTC Alliance oxoxele uSandikile Mhlanga we Studio 7 eKhobulawayo Live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana le COVID-19. Kubikwa sokuqhamuke ukuxokozela phakathi kwe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora le-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa. Kulandela ukumiswa kukaChamisa nguMonzora ukubana engasebenzisi ibizo leli okunye njalo okwenza kube lokufuthelana phakathi kwamabandla omabili ngumbiko othi uMonzora usedinga ukubana axotshise edalele ephalamende lakumakhansili labo abakhanya bedlelana loChamisa. Abe-MDC Alliance babikwa bezondiswe njalo yikunikwa kwe-MDCT nguhulumende izigidi ezifika phose amashumi ayisithupha zamadola $59 million eyabelwa amabandla ezombusazwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Mnumzana Witness Dube ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko kwe-MDCT uthi balelungelo lokuvimba ukusetshenziswa kubizo le-MDC okungekho emthetheni. Kodwa umnumzana Nkululeko osifanda isikhulumeli sikaChamisa uthi sebephelelwe yimicabango abakaMonzora. UDube usungula lingxoxo abayenze lo Gibbs Dube weStudio 7.
Sila luhlelo lokurecall ama-councillors kumbe ama-member of parliament aku-MDC Alliance. Kodwa lokho sikuzwa kuvela khona le phandle ikakhulu abantu nabahlokozi ukuthi ngabe siyarecall abantu abanjengabo Jacobs abanjengabo Jobsikala labanye abafuna ukuthi ngabe bayarecall. Kodwa ngifuna ukuthi ngichazise ebantwini ukuthi kulokho kuyindlela yokuzama ukungcolisa i-MDC Alliance ukuthi ubuqotho bayo engathi integrity yayo ngoba iMTC Alliance njengokwazi komuntu wonke ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa avumelanayo ukuthi amalunga onke azahlala engamalunga edale amabandla wona lawo ahambisayo abantu beMTCT abakwa Alliance sasihambise 114 sebesele bebalutshwana manje ngoba abaningi barikholwa ngenxa yendaba zokuthi baphume egcekeni besithi bona sebelwisa ibandla leMTCT. Yiso sodwa isizathu esingasenza ukuthi sibize umuntu njalo nxa bengaba khona abangaphuma egcekeni bathi hayi thina sesilwisa nalebandla leMTCT eliyiso eliyilo elasihambisa ngaphansi kombutho weMTC Alliance. Asila mahloni ukuthi sibarikhole ngoba lokho kungumthetho silandela usection 129K weConstitution yeZimbabwe otsho ukuthi umuntu nxa esephumile ebandleni eyilo elamhambisayo akumelanga ukuthi ayale ekhona ngoba uyabe engasamelanga abantu okuyiba abamkhethelayo.
Akutho lapha dokotela ukuthi uyibona njani le ndaba ungasuze engani ukuthiwa kulabanye sebeyabizwa.
Ngizwani ukuthiwa uMonzori uzondela ukuthi kabizwanga eZambia ngoba kulabantu besadika bamaziyo ukuthi yena wakuwaphatheka kukhetho njalo kulamalunga awephalamende. So sesebenzisa bona ubudlelwane bakhe lezanu lobo obobudlova ukuthi sokuthiwa uyakhipha amalunga ephalamende. Ngathathe kangithi President Jamisa watsho wathi heyi nxa bekhona bafuna ukugijima lamasela kabagijime lamasela asilandaba labo abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi bavotele uPresident Jamisa bayakwazi ukuthi bavotela ibandla elikhokhelwa nguPresident Jamisa. Oka Monzori abantu beZimbabwe bakujwayela ngithi umzori wawayenje laye wadlisana nabo Smith waphela ngapha okungumliyo wakhe wamaphepha abakothanga kwafika ngaphi lakho khonokho kukaMonzori walokhu uyaphelela khona aphethuze kudlala ngapha ngithi abantu beZimbabwe bafundile njalo bahlakaniphile kabaqhileki nje ngendlela ezincane lezi ezokuthi umuntu angakela ukubizwa ngujile imali yeZambia usebuya ngapha eZimbabwe chamisa this chamisa that kuyini kono abalala nto labantu abadala xa wakhangela iminyaka yabo kodwa izenzo zakhona ngokijani zinjenjani
baba Dube.
Thina into zepolitics sizokugijimisa amabizo abantu kumbe ukuqakathekisa abantu sesadlula kiso ibandla leMDCT kudala lafonywa ngo-1999 selilibandla eligijima ngomthetho eligijima engingathi li-institution asisaqakathekisi nje amabizo abantu sesikwazi ukuthi impilo kwasasilo babutswangirayi wabuma
wabalolutshaaoore
waphuma ngokusemthethweni kwangena ubaba uMonzora uyokhokhela kuMDCT waqhubeka ngesivumelwano seMDC Alliance esiqiniswe ngamapartners angu-7 akade khona eHarvest House. So lokho okokuthi kuthiwe abantu bavotela uChamisa ngo-2018 wonke umuntu weZimbabwe uyakwazi ukuthi wayevotela umkhokheli we MDC Alliance kwakungaba kungubani ngoba ekuqaliseni vele kwakungavotelwa uChamisa ngabe ubabuthwangirayo wayekhona nguye owayezabese sikhundleni lesiyana ngabe iMDCT yakhetha omunye umuntu ongasuye Chamisa abantu beZimbabwe babezazele bezavotela iMDC Alliance. Sisebenza ngeparty system abantu bekhangela ukuthi ibandla lisebenza njani ngakho labo abathi bona ibhashi lingaze lisale ehofisini sebesala bekhothamela ibhashi ukuthi libhashi likabani.
Ye, babu sibanda ngiyena kunapha.
Zwana Dube, ikome ngaqedi manje. Zwana ngixwayisa Dube. Ngali vula ukumenywa lana ku South Africa, ku Mozambique, ku Zambia ngale balibize lana bake balibone. Le zinto ezikhanyayo abantu la ifukona umntu ukhokozela into lezingayizodzeni so. Ya, ngali ngazinto ezikhanyayo abantu bazalibona. Ingaba ngomzorewa abantu bazalibiza mzorewa akatifuna usibize wani mzorewa nasina njengo mzorewa kodwa hayi likhulume kuhle liphenduke ngapha kupresident Chamisa ebukhokheleni babantu obuthandwa ngabantu lizabona ukuthi izinto zenu zinganizalihambela kakuhle. Abantu beZimbabwe abalandaba la konke lokhu kukhuluma okukhulumayo abantu beZimbabwe balendaba lezanu esiyabulala abantu yaqedile izo 20,000 emathebelele bezinto ngitsho iqede khonapho 2018 yabulala abanye futhi emastritini eHarare yaqeda khonapho 2019 yabulala abanye kade sibabelela ukulala abanye abantu beZimbabwe abakuthandi lokho wona ngeke uhambe uyedlala nezanu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MTC Alliance. Lapho ke muzwe exoxa lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko ku-MTCT. Lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje wothi sizwe uthaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Amazwe abalisa elemelika lele United Kingdom ayaqhubeka ngokwengezelela ezinye izijeziso azibiza ngokuthi ngama-costs ngesiNgisi kuhulumende weRussia ngokufakela ijefu ophikisana laye. Umnumzana Aleksey Navalny, uhulumende weMelika usahlolisisa ukuthi ngempela amahofisi e-FBS eRussia asebenzisa ijefu engena emthanjeni e-Novichok ukufakela umnumzana Navalny, okwabangela ukuthi agule kakhulu mhlaka 20 ngenyanga kaNcwabakazi ngomnyaka odluleyo lapho ephindela eMoscow ngemva kokukhankasa endaweni yeTomsk leNovosibirsk. Umnumzana Navalny welatshwa eBerlin, wasebotshwa aze aphindele eRussia ngozibandlela esetheswa icala lokwephula iziqondiso akhululwa ngazo entolongweni ezeparole, ukwalandela ukuthoniswa kwecala ayelitheswa okwabonwa ngabaningi njengelokubunjelwa lapho agwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili elengxenye, i-2.5 years. Sokwedlule umnyaka owodwa wafakelwa ijefu elemelika lazisa ukuthi selisethesa eleRussia ezinye njalo izijeziso ngomthetho wokulawula ukusetshenziswa kwezikhali owe-Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act. Izijeziso lezi zibalisa ukwenqabela ukuletha izikhali emelika ezivela kweleRussia kumbe ezabunjwa kulelo lizwe bengakatholi imvumo abayikhalazayo lokuvimba njalo ukuthi izikhali eziphathelane lezama-nuclear lenhlamvu zama-missiles zithwalelwe kweleRussia. Ugatsha lwemelika olubona ngezemali lwethesa njalo izijeziso kuziphatha amandla eziyisitshiyagalolunye zeRussia lamankampani amane kanye lalabo abaphatheka ekufakeleni umnumzana Navalny ijefu labathuthukisa izikhali zeRussia ezisebenzisa imithi yama-chemicals. Isikhulumeli sikahulumende wemelika umnumzana Ned Price uthi inyathelo leli lizathumela umbiko ocacileyo owokuthi akusoze kusetshenziswe izikhali zama-chemical weapons mahlayana lanxa kungumuntu oyedwa kumbe inhlanganiso eziphatheka kulokhu. Ukusetshenziswa kwazo akwamukeleki njalo kwephula isiko lamazwe omhlaba. Ngalokho elemelika lithi eleRussia kufanele lilandele iziqondiso zesivumelwano se-Chemical Weapons Convention, ukutsho umnumzana Price.
Lilaleli kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansile yakobulawayo iveze ukubana uhlonzi lwamanzi edolobheni leli luyehla ukuthi kwezinye izikhathi luqanse osokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zesabele impilakahle yazo. Usolwa ngabaningi umthetho osekulolongweni wokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations Bill. Uqhamuka uwinyo ukufuthelana phakathi kwamabandla aphikisayo abalisa ele MTC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, lele MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxidus Jeremiah nesithi yasidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.